bazonde bakanunu abo abemba igolide endaweni le abathi bagepha nzima igolide kodwa abatholi lutho ngoba inkampani yeTefwal kayibhadali ngemfanelo nuzela mzila yencube ngomunye ogepha igolide emgodini lo lezinye indawo eziseduzane eziphansi kwenkampani le
sikhona lapha ayiqondakali yiso siqinise sikhuluma ukuthi abantu abasiphatha kubabavela empumalanga abasebenza abasiphathi kuhle
iningi lithi Tefwal maningi badlula abantu abavela ezigabeni zemathailand nomzana mandla sibandayo sekamuzi salindawo
kodwa-ke incwadi ngisiyandika ngaleyo ngegolidini kangithathe amafilimini esaisesengisesagayo abantu abavela eraria sibayelozavela baqhatshana bona bodwa amahlona wodwa njena amandebele abe seqhatshelwa phandle ukubana ngane amandebele labana babe ithunywa futhi phakathi kwamandebele ngani kulobandlululo ukuthi amandebele asetshenziswe ngendlela engayisiwo
izakhamizi zakulindawo zithi abaphathintambo bomgodi lamapholisa bayakhahlabeza bona bezama ukuziphilisa ukwazazana first girl Khumalo ulevinkile endaweni le
into esikhala-ke yeyicido ngethu ukuthi njengoba ilizwe leli zalilwela okhokho bethu balilwela sicela ukuthi nathi sijabule imali sendaweni isiphaza shoto esilazo yikho lapho esithola khona imali yokuthi sponsor kwethu into abayifuna ukuthi basize khona ekungeneni kwabo asingeke sibe lolwazi olujulileyo ngabo ngenxa yokuthi bathi indawo le bayithega yonke ingeyabo masingo yibo abanikazi bemali abantwana balapha sokuthatha ihala
amazwi kamakhumalo agcizelelwa ngumnumzana Meluleki Moyo othi uzwisa usizo okwenziwa ngabanikazi bomgodi we-Legion Mine
emadlendlela kahle kahle-ke eyabengiyekele kuthuma besebenza kwengwenikazilahlukumeza abantu kakhulu bathi dine emkhulu siyabelezinzinjengazonezi kanti ma usuyahlila ukuthola endaweni eroma sikume ngidilini siyahlila siyabo futhi sisebo siqedile ubulezi sisifakela amatomati omamalo abuyafika dilini athi akomthethweni
umnumzana Mthuthuzi Ncube odabuka enkayi uthi selomnyaka egebha igolide kulindawo kodwa katholi lutho njalo umuzi wakhe uyachitheka
ngithiwa ngithemba sebalekile ma sinesikhathi sithi waliye kungekho ekhaya sengisaba khona ukubona nje hhayi ukunyama khona leyo angazi kungetholani akumangalisi noma athola sulincuwa vele
omunye wabaqondisi bomgodi we-Legion Mine umnumzana Happiness Majaji omunye osolwa kakhulu yizakhamizi zabogweja besithi ulobandlululo uyakulandula lokho
the community project. Umuntu angathola igolide indawo yokuthi ahebhoni yes ukame ndiredakonjalo but most of them bayangena kunekuyo emthethweni
indawo le yeseni yeseni ekezi elomgodi lo ingaphansi kwenduna unyanga zonke kodwa akuna mthetho omnika amandla okuvala i-Legion Mine okulabantu abahlala bentshela ukuphathwa kubi ngabaqondisi be-Tefnal Mining
ayikho i-task force ayo ukuthi senze awukho umthetho umuntu uzaqhatha umuntu nini ngendlela afuna ngayo but I think lawo general abantu bakithi they have to benefit through into zan eze ama-mining areas what are they doing to the schools to the clinic are they helping him ubathatha nje kuphela i-gold because sithi kuyafuna abantu bathi sit down ama-miners traditional leaders nama-business people abantu bathi nibakhe ini isigaba soleso
ngaphandle kwakho konke lokho ukeliwa kakhulu kulindawo lapho tshekethi abagqamulana khona ngamabhemba amaphoziseni yelsen athi ngenyanga epheleleyo kulomunye ubaba wakuleyo kubangwa indawo yokugebha igolide umnumzana Divine Munkulu udabuka ephinga ugebha kulo mgodi
into esiyayikhuthazana ukuthi njengoba saza udinga imali so mase sibulalana zokuingane kengasivalela lapha siyasebenza nawe uyakhela umakhelwane wakho lawube ngugaiti kamakhelwane
baminyene njalo tshekethi abakhe izinto ezidilizwa-ke yine imine uyakhala ugwedwa umnumzana Godfrey Nyathi othi kabatholile amanzi kulindawo
ama-security athi kanungikhombe ukwenzela ukuthi ube la manzi yikho kukhona abantu ababathandayo bafika bababizele phakathi ikhuhlane sithi bamningi kakhulu ngenxa yokuthi bafostela ukuthi abantu banjani bakhombe angcono singethi uhulumende asincedise ukuthi lathi kuphila abantu asikwazi nto kuletha igcwala eziningi
aba sendaweni le abedlule enkulungwane bathi kumele uhulumende angenele ukwenzela ukuba basebenze ngcono njalo benelise ukuphandela imuli zabo ngimelesile 7 esani yesen kezi mathelan south province igama lamngeza chisa sibanda.